Soku izika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7. Ngolwesithathu mhlaka 31 kuNtulikazi 2019, ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje.
Ukubotshwa kukamnumzana lo abambophileyo singathi thina ngesiNgisi yi-good start, kodwa kusesekhatshana ukuba kuhlanzeke phezulu kuhulumende. Kusagcwele ubusela obukhulu kakhulu, bayebelwa abantu beZimbabwe ilizwe liyaphela. Aliqedwanga ngama-sanctions, liqedwe yi-corruption, liqedwe yibugwelegwele yibugebengu.
Umqondisi obona ngoqhutshwa kwenhlelo ofisini kamongameli welizwe umnumzana Douglas Tafuma umiswe emthethwandaba yeHarare namhla isetheswa amacala enkohlakalo amathathu.
Okuqathekileyo ukuthi siyakwazi ukuthi indaba leyo sizi-evaporate, ayiso zinyamalali njengoba bemathebelenti indaba leyo kumele ilungisiswe. Sicela i-NPRS ifulfill i-constitutional mandate yayo. Abantu bemathebelenti bafuna justice, bafuna reparation, bafuna i-understanding ukuthi kwenzakalani.
Abangene kumhlangano labe Commission ye National Peace and Reconciliation Commission owenzelwe kobulawayo bakhala ngokuthi abalathemba lokuthi i-commission izasebenza kuhle. Ukuqhamuke inqabangqoza edalela eParliamente namhla ngemva kokuba umphathintambo oyibona ngezokulima umnumzana Parents Shiri efanise amalunga e-MDC lendwangu kanye lenkawu. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Umqondisi obona ngokuqhutshwa kwenhlelo yofisini kamongameli welizwe umnumzana Douglas Tafuma umiswe emthethwandaba eHarare namhla esetheswa amacala enkohlakalo amathathu. Umnumzana Tafuma ubotshwe ngabeZimbabwe Anti-Corruption Commission izolo walala esitokisini. Umantshi wale ukwamukela isicelo sakhe sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso ibail wathi uzaqhubeka ivalelwe okwamaviki amabili alandelayo. Abe sephenduka enkantolo mhlaka 15 ngenyanga ezayo. Elinye lamacala elitheswa umnumzana Tafuma ngelokungenisa izimoto zakhe azithenga kwele South Africa engabhadalanga umthelo ngemva kokuqambela abezimra amanga esithi ngezikahulumente. Ukubotshwa kukamnumzana Tafuma kuza ngemva kokubotshwa kwesinye njalo esiphatha amandla sikahulumente umphathintambo obona ngokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Prisca Mufumira. Yena ke ubhekane lamacala enkohlakalo aphathelane lokuchaphazwa kwezimali yesikhwama se-NASA engena ku-$95 million. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli inkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Ukubotshwa kukamnumzana lo abambophileyo singathi thina ngesiNgisi yi-good start, kodwa kusesekhatshana ukuba kuhlanzeke phezulu kuhulumende. Kusagcwele ubusela obukhulu kakhulu, bayebelwa abantu beZimbabwe ilizwe liyaphela. Aliqedwanga ngama-sanctions, liqedwe yi-corruption, liqedwe yibugwelegwele yibugebengu. Ngakho-ke kusesekukhulu okumele kwenziwe phezulu ukuze ilizwe lihlanzwe, emahhofisini kusetshenzwe ngendlela efaneleyo.
Abanye bathi uhulumende kakatshengisi ukuzimisela okupheleleyo kudaba lokulwisana lenkohlakalo. Kodwa singathi lokhu kuqinisekile yini? Nanku phela abantu bayabotshwa.
Abantu baqondile ukuthi akukabi lobufakazi bokuthi uhulumende uyakuzonda ukutshontshwa kwezimali zeZimbabwe lokuthi abantu bazithathele nje izinto zabantu bazenze zibe ngezabo. Ukubotshwa kwabantu ababili phakathi kwabantu abanenkangaka esibabona besona imihla namalanga, kunini kwakhulunywa lokho kungathathwa ngazinqomo? Ngilethemba ukuthi nxa kungabotshwa ngempela abantu abafika 1000 phezulu kuhulumende khona lela kuma-private companies, lapho abantu abangaqala khona ukukhuluma ukuthi hayi ungathi sekusetshenzwa, lanxa mhlawumbe kungakafiki kuyinkulungwane, nxa kusekubotshwe abantu abathile abakhulu, yebo kambe sebethethwe laba esibabonayo kodwa abakachutshiswa kwathutsha. Ukubotshwa komuntu kakutsho ukuthi kuyasetshenzwa. kungenze kubotshwa ngoba awuthandakali ngoba uyazondakala ngoba mhlambe kawusekeli uhlangothi oluqondile kwezepolitiki phakathi ebandleni lenu. Sizabona ukuthi uhulumende uzinikele abantu bebotshwa kusethulwa ubufakazi obugcweleyo begwetshwa banga-aphila behluleke bayehlala ejele bayebhadla ejele ngendlela efaneleyo. Lapho-ke kuyabe sokucaca ukuthi uhulumende uzinikele ukulwa lobugebengu obukhulu. Okwakhathesi kusaqala okukabi lomuntu osegwetshiwe kusabotshwe laba ababili kusamele kubotshwe abantu abaningi bathuthiswe ngempumelelo bayehlala ejele ngendlela efaneleyo kungakhathalekile kungesatshwa muntu phezulu kungakhethwa ukuthi lokuhlangothi luphi ngaba yi-political opposition ngaba yi-ruling party ngaba ku-private business ngaba ku-government kungabi khona umuntu oyekelwa ukubotshwa elecala ngokuba elesikhundla esithile.
Lo mnumzana efidlela Ncube incwethi ecubungula ezombusazwe bexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo yestudio 7 ekobulawayo. Iningi labaphatheke kumhlangano wekhomishini yokukhumisana umlotha iNational Peace and Reconciliation Commission owenzelwe kobulawayo namhlanje bakhale ngokuthi abalathemba lokuthi likhomishini izasebenza kuhle ukulungisisa udaba lombhoqazwe owegugurawundi. Intathela izindaba labanye abantu bavalelwe ukungena kule imhlangano ngesizathu sokuvikela abanye abathile ukuba bakhulume bekhululekile. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abekhomishini ye-NPRC baphakathi kokuthapha imibono kaZulu ukuba ingasebenza kanjani emizameni yokusombulula udaba lombhuqazwe wegugurawundi, kodwa uZulu wakobulawayo uyasola indlela likhomishini ephatha ngayo imihlangano yabo kanye lenkulumo ezihlabayo ezisuka kunkokheli zebandla elibusayo ezibalisa omnumzana Obethi Mpofu, uGeorge Charamba lo-Energy Muthodi. Ohlaziya ezemithetho umnumzana Sindiso Mazivisa uthi udaba lombhuqazo wegugurawundi kumele lulungisiswe ngokuphangisa.
I-NPRC I think ingenelisa ukuthi yenze umsebenzi ongcono than lay ewenzayo okwakhathesi. Igugurawundi cannot be a bygone. Igugurawundi yinto okumele ilungisiswe. Umgaba wavuma ukuthi yayi-moment of madness. Okuqathekileyo ukuthi siyakwazi ukuthi indaba leyo sozi-evaporate, ayiso zinyamalali. Njengoba bemathebelenti indaba leyo kumele ilungisiswe. Isicela i-NPRC ifulfill i-constitutional mandate yayo. Abantu bemathebelenti bafuna justice, bafuna reparation, bafuna understanding ukuthi kwenzakalani, and abantu bafuna i-apology.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi i-NPRC isadlala amadlwane njalo lamazwi ezinye iziphathamandla zezanu PF ngegugurawundi akuqondanga.
Sithi akulanto ezaphuma edabeni lolu olwe-NPRC. Amadlwane kuyadlalwa nje, kudlalwa ngathi kudlalwa ngemali zethu zelizwe. Timzwile eumana ekhuluma esithi igugurawundi yalungiswa nge-unit accord. Ikambe shiwa udaba olungaka olenye ngangeqhazi uyelungisa nge-political document. Basadlala nje ngemizwa yabantu igugurawundi khona isazolungiswa, hayi NPRC izalungiswa ngabanye abantu abazakuya kwesinye isikhathi, not now.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Dumisani Nkomo yena kodwa uyawubuka umsebenzi owenziwa ngabekhomishini ye-NPRC.
Okumqokayo ukuthi uma NPRC isebenza ibone ukuthi iqiniso liyakhulunywa njalo kulomthetho obona ukuthi abantu abakhulumayo bayavikelwa, kuqakathekile njalo ukuthi kuqakathekiswe ukukhulunywa kweqiniso okuqala. Okwesibili lokuthi nxa iqiniso selikhulunyiwe kube lokulungisisa lokho okonakalayo, labo abaphambanisayo kube lalokho abakwenzayo, labo abaphanjaniswayo labo bayebancediswe ngokunye okungaba siza okunjenge-compensation.
Iziphathamandla zekhomishini ye-NPRC seziveze ukuba zizathatha inyathela ngenkulumo zenkokheli ezilulaza umsebenzi wazo, bethi loZulu emihlanganweni asebeyenzile okwamanje bayasola inkulumo lezi. Okwamanje abekhomishini ye-NPRC baphakathi kokubhoda lelizwe bekhulumisana lozulu wemandebeleni mayelana lendlela okumele basebenze ngayo ukulungisisa udaba lombhuqazwe weGugurahundi. Kunje abekhomishini le baqala babe lomhlangano labesifazana bebodwa andubana behlangane lozulu wonke. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umbukiso omkhulu waba kumsebenzi wokulotshwa lokudindwa kwamabhuku oweZimbabwe International Book Fair lamhlanje uvulele abantu amasango kubukiswa imisebenzi etshiyeneyo. Leli lilanga njalo lokuthengiselana kwabamabhuku laba walungisayo. Intathela izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Lombukiso osungule lamhlanje abalungisa ingwalo beveza ubugabazi babo lakho konke abakwenzayo. Unkosazana Progress Nikwa owenhlanganiso edinda amabhuku ekubulawayo e-Progressive Publishers uthi umsebenzi unzima okwamanje ngoba abantu bekhanya bengelayo imali yokuthenga amabhuku.
And then the other challenge that we have is ma sponsors kathesa sila. Anjo uyabona ukuthi long back even i government could chip in and give in sponsorship but kathesa akula anything lokunzima kakhulu.
Umnumzana Meluliki Mgwebe wenkampani yamabhuku e-College Press uthi bagxila ikakhulu kwamabhuku ezikolo. Leli bhizimusi lithi umsebenzi uphansi kakhulu lonyaka kuqathaniswa lanyaka enye ngesikhathi esifanayo.
Ama-sciences, silamabhuku anjengabo-mathematics, we've got agriculture, silamabhuku anjengabo-geography. Specifically kakhulu ngasikhayele from grade 1 to grade 6 yamabhuku esasela kathesi. So sikhayele ubana lanjalo u-science department lapha sibe lamabhuku azafika ku-grade 7. Ku-grade 7 akaphumi but umnyaka usiyaphela lo sikhayele ubana zabe senjani esekhona.
Ngaphandle kwalowo abethileyo ibhuku asebelalo ngelithiwa isichazamazwi okule-dictionary lesiNdebele. Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezomnotho wenhlanganiso yekhomaliso uthi ubukisa amacebo akhe kuhlelo oluthiwa My Liberal Africa kudaba lwezomnotho kulelizwekazi.
Ma sikhangela umnotho we-Africa ubhilizeka ngoba uhulumende, be-Africa bavame ukungenela kakhulu. So nxa sikhuluma nge-liberal idea, sikhuluma ngomnotho osebenza emsikeni ovulekileyo esingathi free market. Nxa umsika uvulekile, abantu bayazenzela into abazifunayo. Uhulumende engekho elokhu ebatshela ukuthi yenzani so yenzani so.
Umnumzana Emmanuel Choka umela inhlanganiso ye-Okhelo efundisa ebulenjini.
Sile ama courses which are taken online, sile ama e-books, sile school management platform, and sile after school study platform, revision platform, which cell phone yako. Rather than uku sala ama games kuphela, uyakwanisa ukufunda kona.
Abanye abakade bekulumbukiso bagoqela abesitho Farare, abezimseke abalwisana lobuqili kwezemihloliso, abensonto yesikatolika abakade bephakamisa uhlelo lwabo lokulwisana lokumkhuba omubi wokukhipha izisu, abe-New Hope abaloba amabhuku ezokholo, abenhlanganiso yezisebenzi e-ZCTU labanye. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingu-Mark Peter Ntambe.
Ukuqhamuke ingxabangxoza lokufuthelana okukhulu edalela eParliament namuhla ngemva kokuba umphathintambo obona ngezokulima umnumzana Parents Shiri efananise amalunga ibandla le-MDC lendwangu kanye lenkawu. Umnumzana Shiri ubephendula imibuzo ephathelane lokuchaphazwa kwemali engena ku-$3 billion phansi kohlelo lwe-Command Agriculture ebuzisiswa ngamalunga e-MDC ukuthi imali le yasetshenziswa njani kahle kahle Umnumzana Shirute yaphiwa abalimi kanye logatsha lwe-GMB, kodwa abe-MDC bathe kabasuthisekanga ngencazelo yakhe okubangele ukuthi bacele ukuthi umnumzana Shiri aphenduke edale ngolunye njalo usuku azechasisa okuningi ngalolu daba. Ephendula umnumzana Shirute ulethemba lokuthi ubengakhulumi le ndwangu lenkawu. Ngakho uthe abe-MDC laba kumele babe besuthisekile ngencazelo yakhe. Lokho kucunule kakhulu amalunga e-MDC avungama usomlomo waze wachitha idali lingakaqedi inhlelo zalo zanamhla. Ngalolu daba untungamili uxhume omunye wamalunga e-MDC asePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda wasichasisa okuningi okwenzakele.
Kulokuthi echo ukuthi khona uzabuya ezokupha leyo ministerial statement. Ushiri uzwakale esetshela amalunga edayela ePhalamende ukuthi yena ubona ngani kakhulumi le ndwangu ukhuluma nabantu. So nxa ekhuluma nabantu abantu sebezwile ukuthi khona impendulo yakhe ithi. So ke lokho ke kucunule kakhulu amalunga edayela ePhalamende ikakhulu ngapha kithi ku opposition ngoba yithi akade sibuzele umbuzo. Okwakuqala thina abanye sithe sesizwe sekhuluma njalo uShiri ngakusimangalisanga ngoba loShiri phela ulembali nguye uShiri owayekhomanda i-5th Brigade eyiyo eyabulala abantu besintwini. Ngakho okujwayele bengakabulali abantu besintwini baqala vele ngokuthi bona abantu besintwini bafana lamahuhu bafana lenyoka. So ukufaniswa lenyamazana yikho okusongani kujwayelwe ngabantu bezimbabwe especially ngalaba bantu abangababulali. So ke amalunga asedayela ephalamende asesukuma sesithi hayi nxa usufuna ukwenza i-ground yesibili thina sesihlabela lapha akusahlalwa ngasedayela ephalamende. Yikho okwenzakaleyo ke indlu ke yaze yathiwa khona imhlangano kawuphele uze uqalise njalo kusasa.
Ngesikhathi lihlokoma khonapho njengamalunga e-MDC, uShiri yena ubesithini elabebandla leZANU-PF?
Okwakuqala thina sithe sesukuma ngapha kithi sesikhonona abezanu baqalisa ukuhlabela uShiri ubezihlalele phansi. Ngiyabona uShiri ukujwayele okokubulala abantu igazi lomuntu walinesabisi njalo kufanisa umuntu lenyamazana kuye akula mehluko ngoba ukujwayele lokhu wakuqalisa ngabo-1983 uShiri. So bezihlalele nje ethula ngani akula nto yenzakalayo amalunga edelela ephaliyamende awezanu ngalehlabela behlabela ukuthi bona sebeyifair sokungumnankagwa. Ngapha lathi sihlabele ukuthi hayi yena upresidenti sibisibili waleli lizwe ovotelwe ngabantu umnyaka odlulileyo ngelanga elifanayo lanamhlanje umhla kaJulayi 31 nguNero. So lathi besihlabela labo ngale behlabela kwahle kwaba nzima ke kwajamelana kwaba nzima ukuthi khona umhlangano uqhubekele phambili. Indlu yasekuthiwa-ke namhlanje akusabile umhlangano siyaqhubekela phambili kusasa.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda umeli weBinga North edalele ePhalamende sixoxelaye eseHarare. Istudio 7 kayine lisanga ukukhuluma lo mphathi ntambo obona ngezokulima umnumzana Parents Shiri ukuze sizwe okwenze wakhuluma lawo mazwi. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukungatholakali kwama-passport elizweni osokuthwalisa nzima abasebenzela kwamanye amazwe. Thumelani text message kunombolo yesithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulumo zokuxazulula ukufuthelana kwezobudlelwano bokuthengiselana phakathi kweleChina leMelika sigqitshiwe namhlanje edolobheni leShanghai. Amacele omabili evumelana ukuthi azophinda ahlangane njalo ngodaba lunye ngompandula lonyaka. Udaba lwemithelo yejuti ekhutshulwe ngamazwe omabili yilo ovela umqoka kulomhlangano. Isinothi sakwele India ebesaziwa ngebhizimusi yokunathela uhololo ele Coffee House uVG Siddhartha ufunyenwe efile namhlanje ngemva kokunyamalala okwensuku ezimbili. Isidumbu sakhe sifunyenwe ngabathiya inhlanzi emfulani oduze ledolobho leMangalore. Abanye abeZimbabwe abangene umhlangano wabizwa nguhulumende ukuthi axoxisane labaphandle kwelizwe abahlala kwele Botswana bathi badaniswa ukuthi akukabi lenguquko abayithenjiswayo njengokuvumelana abakwenza embuthanweni wangonhlangula owabanjelwa esigodlweni seHebron. Intathela izindaba iStudio 7, uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wathumela iqula lesiphathamandla ukuzokhulumisana labeZimbabwe abahlala kwele Botswana ngonhlangula. Umhlangano lo wawujonge uzathapha imbono yabaphandle kwelizwe emzabeni yokubahuga ukuthi bavule amabhizimusi ekhaya. Kodwa iningi labangena lo mhlangano lakwenza kwabamgceke ukuthi alingeke liphosele imali yabo emgodini welamkhawulo ngokuvula amabhizimusi ekhaya kumumo womnotho okhona okwamanje. Iqula lesiphathamandla lathembisa ukuthi noma nje ezinye izikhalazo zizafuna ukuthi uguqulwe umthetho ngaphambi kokuba zilungiswe kulezinye ezingadingi okuningi okumele zihle zilungiswe khonapho. Lokhu ngokufana lokuthi iofisi yomeliwe Zimbabwe kwele Botswana ibe lomtshina wokudinda amaphepha afanayo i-photocopying machine ukuthi abavela phandle bafole umzila odwa emngceleni lokuthi ugatsha olubona ukubuthaniswa kwemali yemthelo olweZimbabwe Revenue Authority iZimra lube loluhlu lunye lwempahla ezivunyelwa zivela phandle zingahlawuli umthelo weduty. Kodwa umnumzana Stan Ncube uthi konke lokhu akukayenziwa ezibuza ukuthi manje imbono yabo yayithathelwani.
Batshelwa ukuthi kulama-issues angadingi ama-policy changes angalungiswa khonapho. Kodwa kasiboni ludo olutshintshileyo ikakhulu e-embassy. Sakomplaina ngama-fees aphezulu kodwa lokho kufana.
Omunye wakhe umnumzana Richard Ndlovu uthi uma uhulumende ethatha imbono yabaphandle ngokuqotho ngabe sokutshengisela ukuthi sokuntshintshile kwezinye isigaba.
Ukuthi konke akusoke kulungi ngelanga elilodwa kodwa okuncane okufana lokuba le photocopy machine ngabe sokukhona ekuze kusinike ihope lokuthi okunye lakho kuzalunga.
Okunye okugoqela ibhanga lesizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe lendlela okuphathwa ngayo abavula ibhizinisi lokukhipha imali yabo phandle kwelizwe kwaba ngezinye indaba okwathiwa zizabhekisiswa. Osabambele umeli weofisi yomeli weZimbabwe unkosikazi Margaret Rubaranganda kazange aphendule imibuzo phezu kodaba lokuthi kungani into eziningi zingakalungisiswa esithi usafuna isikhathi sokuthola impendulo esigodlweni eHarare. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukukhetha ozathatha isikhundla esatshiwa singasela muntu someli weZimbabwe kwele Botswana ngokusuka kukamnumzana Thomas Mandigora. Lokhu ngahunga lokuthi engxenye uzakhetha omunye okade esebenzela iofisi yomeli weZimbabwe kwele South Africa kodwa engaqanjwanga ngegama. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Uhulumende weZimbabwe ubikwa ezathola iphepha lokudinda amapasipoti phakathi kukangcwabakazi. Abazi ngokwenzakalayo bathi okwamanje ukudinda kwamapasipoti eHarare ngenxa akudindwa amapasipoti eHarare ngenxa yokusilela kwephepha elisetshenziswa ukuwalungisa. I-Studio 7 kayenelisanga ukukhuluma lesiphathamandla sohlangothi olubona ngalolu daba. Sokulesikhathi ilizwe leZimbabwe lisehluleka ukunika abantu ama-passport lisithi akulamaphepha. Omunye walabo abamelele i-passport ngumnumzana Olivet Sibanda ohlala kwele Botswana okwamanje. Uthi waqala ukudinga i-passport ngolwezi nyakenye. Ake sizwe ixoxa ngalolu daba lo Gibbs Dube we-Studio 7.
I-passport ngazama ukuthi nge-apply i-passport ngoba vele ngisebenzela khona eBotswana. Umsebenzi wami yisebenzisa lokho kokuyakha yomsebenzi wami. So kunzima kakhulu uma ungenamaphepha. So ngazama ukuthi ngidinga imali ukuthi ngihambe ngiye-apply i-passport and plus ngahambe nga-apply. So ngathola ukuthi banjela ukuthi ano 3 months izasiphumile. Ngayilindela 3 months ngafona bathi ano ayikaphumi lakathesi. Hlala ngifona ngafonele kuthangi benjela same story bathi abakabi lazo. So impilo lapha inzima, kunzima eBotswana amapholisa afele avimbile konke akusebenzeka kuhambeki sisizivuza ukuthi manje siyaphila njani.
Singathi-ke nxa usukhangele khonapho-ke kwele Botswana awusenelisi ukuthi usebenze.
Ngangena passport akusebenzeki, ngakusebenzeki kusurvivor laba abafana laba abasebenza ama kitchen abangomama especially baba survivor ngiwabona especially bayakwanza ukuthi bebesebenza bechase ama weekend so movement emapolisa abahlangana nayo kakhulu but thina esuka ezindlini every day hayi kunzima
licela lisenzani manje njengoba i passport ingekho
ah sicina sikhela sibosho kuphela se deport asiphenduka sibosho se deport asiphenduka akunzima vele
singathi wena lokho kusukusele uDisemba usubotshwe kangaki
ngibotshwe ka 1 but aba especially abangani bami abaningi hayi bakuyabotshwa sibili bakuyabotshwa sibili
singathi baningi kanganani abantu khonapho abakusimo esinjengesakho
hayi baningi lapho engihlala khona mina abaningi sibili kakhulu
abadinga amapassport
ngathi abameli lama-passport lapho esili sibaningi ngoba sa-apply sibaningi especially engibaziyo mina esuka sonke ekhaya sibaningi abanye ba-apply eBugwanda but mina nga-apply eBulawayo but i-same story bakhuluma into eyodwa na
Paul zacina senzani mnumzane
siyabe siloku sizama khunoku akula ukuthi singenza njani ngoba akula ngenye indlela ngazama ukuthi ngibabuze ukuthi njengoba maybe sase-apply lawa ama-$53 ngoba kulomkhano wami omunye owa-aplaya ngo-April yena wayi-aplaya le ethatha 2 weeks so yena wakwanisa ukuyithola so ngasuka ngabafonela ngababuza ngathi manje akukwaniseki yini ukuthi ngingabuye kuzo-top up imali ukuze ngikwanise ukuthola 2 weeks bathi hhayi akuvunyelwa
Lo ngumnumzana Olivet Sibanda odabuka kwele Zimbabwe ubexoxa ecingweni eseHabron kwele Botswana. Wezemidlalo iqembu leFazak Power Raptors lele Pepsi Hawks emdlalweni kakhilikithi yo ahlezi phezulu kwengalane yemiklomelo ngemva kwemidlalo yangempela viki yakuqala eSpa Bonsa 2020. Cricket League intatheli izindaba itheze emidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngugcweleyo
Iqembu leFazak Power Raptors lele Pepsi Hawks alemiklomelo isikhombisa iqembu ngalinye ngemva kokunqoba kumidlalo emibili edlalwe ngempela viki edlileyo Iqembu leFazak Power Raptors linqobe leMermaid Pool Blazers okuyilo elinqobe kumncintiswano wanyakenye ngamawikethi ayithoba munemunye ngomgqibelo ukuthi ngesonto linqobe leFast Jet Badgers ngamawikethi ayisikhombisa Ngakolinye icele iqembu lePepsi Hawks linqobe leCanela Sabres ngamawikethi amane ngomgqibelo kuthi ngesonto litshayele National Fencing Tigers ngamaranzi angamashumi amathathu lathoba munembili. Umdlali weqembu lesizwe uCraig Evan yena odlalela iqembu leFazak Power Raptors uchaze umncintiswano lo weBonsa Spa njengomncintiswano oqakathekileyo kakhulu kunqobela phambili yomdlalo kakhilikithi kwele Zimbabwe.
Seeing all the talent and that's
ngikhangela italenta elilapha kulumncintiswano ngowezinga laphezulu njalo kuyangithokozisa ukuba iqembu lami leRaptors liqhuba kuhle kakhulu lumncintiswano weSpa Bonsa 2020 uqakatheke kakhulu nxa sikhangele ikusasa yomdlalo wekirikithi kwele Zimbabwe njalo ngiyabachayela ihlombe abaqoqi bawo ngoba udlala indima enkulu ekuthuthukiseni lomdlalo
uEvin ngomunye wabadlali abadlalela iqembu elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi yaba ingxenye yomncintiswano walonyaka njalo abanye ngababalisa uChristopher Mpofu uAinsley Ndlovu uBrandon Mavuta kanye loSean Williams omunye njalo umdlali olodumo odlalela iqembu lesizwe uSikhandaraza ukhangelelwe ukuba khona kumidlalo yangempela viki elandelayo lo ngomnyaka wesibili kuqhutshwa lomncintiswano weSpa Bonsa 2020 Cricket League njalo uqhutshelwa endaweni ye-Old Mutual Heath Street Multisports Academy eyayisaziwa ngegama elithi McDonald's Sports Club kudala imidlalo yalo nyaka isungulwe mhla zingamashumi amabili lesikhombisa kuyona le nyanga kaNtulikazi njalo ikhangelelwe ukufika komlindi uyacina mhla zingamashumi amathathu lanye ngenyanga kaNcwabakazi ngimele Studio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji
Siyabonga Joseph Njanje ayisikhatha savuma ukuba siqhubeke sisonke ngakho ke selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.